Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa, ngiyaxolisa, alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161, kuthi abangamachumi amathathu lanye 31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba eStudio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomeli wePhalamende ovela eMalawi, ngoba ukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan-African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa i-Afrika hhashi eyokulwa.
I will promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So help me God.
Idalele Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, eNkabazwe leNyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyangenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zali Parliamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga leNkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe iNyakatho leZansi yibo kuphela kufanele bancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale iPhalamende omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale Parliament ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko yezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwaMnumzana Jarumbira besithi uza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Ngokwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho, kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili lanye siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakumpofu emangweni wenhlekisa eNkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Inkomo zakumpofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa okukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isipaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelele uThabe uManzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu umafamasi athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo asukumela phezulu beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle mo ezifikazi kule mfundo A1 then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezukwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile banditshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona, so mina ngiziphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So uzinkomo zizokwenza imali, inkomo esezishiyene lalezo, so mina ngiziphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi zamakhulu.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyo omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngoTshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo ngitu uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini aweVeterinary Services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-District Veterinary Officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu inkomo lezi singathi umhlobo ongcono owe-improved. Ayinkuzo ayizizile inkuzo engcono engumhlobo ukuthi inkomo lezi zingajeziswa for ukulima kumbekwenzani. Nasilima sezintshinje amadonku sezintshinje ama-charger lati inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally is a tenisi.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafoki ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezidrijini okakhulu lisebenzele ugatsha lwe-veterinary. Silandele izixwayiso ezinikwa yitha be-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani. Bapho ukuthenga nje uthatha umuthi ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamuzi zeBhambathi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBhambathi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esuliyo esingelazi ingxabangxoza ezinje esesizibona njenga kulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu lapha neBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakhe indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayingenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade eziphilisela impilo yakhe. Kubuhlungu kakhulu ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawutha ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathe sibekade vele okube sithi basezangitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabeithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade eyibala imali kathi ngadlula laphana oko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhona ukuthi uyabe ungumuntu uyakulo sadobha laphana laphana udobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise. So imali ebekade esaselayiva lalapho ukuthi ebengabuya ngoba ayethenga ezinye izinto zakhe azithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kugoqa imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakho yabe kuyimalini kodwa-ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwelebo Botswana entshontshiweyo yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo?
Kukhanya izigilamkhuba lezi kusase izigilamkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi kushouthi bathi beqeda ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqeda lapho bangena elizwe laseBotswana bequma egangeni bafika khona ngabe bafika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombini khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapha baya khona basebefika behijacka lana umnisa lwena wekhumbi lwana eBotswana esigabeni ukuthi kusemayitengu esisemngceleni weboda khonaphana emayitengu. Yiko kumthatha lona umnisa lwana bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshiye bomuntu ofela khona ngale baphenduka le khumbi leyana sezama ukuthi baqube layo bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyechise bayingenise elizweni lakithi ngapha esaku yilapho egcine ikhumbi leyo efike yabanjwa emfuleni sehluke kuchapha eshebeshebeni njengoba kungasofubha yifor. Yiko kuvuka abantu bekuseni bevuka bethola ikhumbi lalikho nalapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme esihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umntisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethele ikhombi ngabantu kade bejola umbobo.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhangodube isakhamuzi sejutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele Studio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngithilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi eleSouth Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane we-monkeypox. Umuntu lo uhlala eCape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje-ke sekelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile. Namhla ngumhlaka 9
lapha interviewa uGawule lapha eKhumalo Ntunga uthini uGawule uMontunga embuza ukuthi imali yamafuthi petrol iphe ikhwelile uthi kayikhwelanga ezimba kwekodwa ikhwele indawo zonke ngiyabengifuna ukuthi kwalakho Ntunga umbuza ukuthi izikhala ukuthi kulokuze ikhwela kwezinto kumanye into ye-Ukraine ma into ye-Ukraine phela into zazasephisima ngiyafuna ukuthi umbuzo ukuthi njengoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele suke zonke ekhaya kubanga lekhona kwimpi ye-Ukraine na ngoba vele akunanto e-right umbuzo ukuthi njengoba zonke zingekho-right i-Ukraine iqaleningi ngoba vele into ephendayo uGawule vele nayiso hhayi mina lubaba lo mina ngazi ukukhuluma ekuye kuthi idwala ezimbabwe liyawayevele ukuthi ngathi ababhoda ngabe beyenzile ukuzina bethengisa imikambo beyithikiza imali kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi kanti waye bengababuphi labo bantu abanjalo hhayi mina lubaba lwayo hhayi uGawule mina ngazi ukuthi ukhulumani amayikhumuzo zobuhlungu umnotho uyawa uzosamthanje kuya la bantu ama-opposition party yoshumuli kodwa yibo bawushumuli kanti waye bengavuma ukuthi umnotho yabawuyisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala naminye imihlobo kuphela afana nabelungu labaya ama-opposition party kuvuka ilizwe bazaloku ebeyalela khonapho la bantu ababavotela mina ngazi abantu abanjani mina ngazi ungasebenzisa liphi igama manje kodwa ungazibosenza igama lokuthuka lantu abavoteli izayo ungcono nje angazi liphi igama libafanele ngoba mina ngazi bele ukuthi uma uloku uvotela izayo ngizolingiyana kuyabe kusithini vele khada uyabona ku-right uyamva bakunikeza imali iphathi yakhona balekholisa nantu ezalo ngoba abantu bayasokola bakithi hhayi siyasokola mani yazi siyasokola uyazi ukuhlungu mani yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali uthiya abazali zele zinto ziyaafektha kakhulu mani yazi ukuhlungu nento ezayizalo hhayi bakithi hhayi uyazi kwesikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafaye ungcono kulokuphila izimbabwe hhayi izimbabwe ziyahlupheka bakithi hhayi awugawule labomnanga ngoba sithwayise nzima manje ngapha bayathumba abantu bayatshaya abantu abavumele imihlala ama-ofeta abokhwela emakaya bayenza intando yabo hhayi mina ngazi ufaneke enzweni ezimbabwe street kumbe sofanee kujesu ezosilamulela kodwa hhayi kunzima wakithi hhayi zanu lisibulele street
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-ccc tripc bandla elihle kumeleke ibandla elihle i-tripcc yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesi esenzakeleyo ukuthi hhayi litshayela izandla bafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi maticha abangazange behambe kustrike bazali abangazange behambe kustrike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikhile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzondile uNebukadnezar wadla utshani for 7 years izano isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity
basakazi nabalaleli bestudio 7 ninjani okhulumayo nguFelix Qiniso okhulumayo seJohannesburg ekhaya selupane ejabhiwa ekhanda
Yes, sanibonani bakithi sanibonani emahlabezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu. Eplantri esigabeni sakosiwo ukhanya nincube. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje kungabe kwenzeka nke ngibuza muze le ndoda kumbe lamadoda amabili uChuma nobelieve uGawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako athatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe basho Harare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha langapha bahlubeka nokuthenga nje idatha nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelayo nokukhulumene kodwa bayabayanga kusumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe and sizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngoya amphendule impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushuwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwaphi la makhiwa ase uyise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwaphi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani hayi siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithwela zona imihla ngemihla likhatala sizizo zivuma izindlela ezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi kulunge sizama udlulisa ukuthi hayi uhulumeni usiphendile uhulumeni wezandla and enye into emboni zazitshaya insuku ziyahamba esicela amabandla la amanye ngakhulumisana la o-TCC ozapho umthwakazi laba lamanye behlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi ilizwe liyakhekhe ngoba lokho lokho esifuza lokho ukuthi mina ngibandla lelalela akulapho esiyakhona ukhetho lungasithola sinjalo akulapho esiyakhona ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpenhliziyo zokuthi ungathathi nomthwakazi asikhulumi nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho okuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngetembi lami elinje ithi phambi ngetembi lami elinje hambonti ungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nje i-TCC i-TCC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezani ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamanye amaphatha abafana umthwala kozapho bahlukunye zonto kakhulu kakhulu ungathanda ukukhangela ngenyanga abantu e-TCC bengahluphekiswa ka-25 maybe bezapho kabili labemphakazi sabe sikhuluma ngoku lokunjalo imigwaqo yayizwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi loku bathi bezani manekile ikhangele ukuthi ilizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi ubuzoni i-TCC ubuzoni mphakazi buzodani phuma lapho khona into uma ingahamba ihamba kuhambi loku izani lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo omunye owayesebenza ehofisini likaTrump esipha ubufakazi. Unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti yedale leSenate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busane Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho kwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngokufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona osekwafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump khatshana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lama-lawyer athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court landline. Kodwa uma sibheka mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things. But uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele kumbe ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump, bekungamacala akhangela ama-organization akhe, ama-business akhe, kumbe ngithi i-non-profit yakhe. Ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe. Kodwa siyazi ukuthi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho, meaning i-Congress lama-senators awukhangeleyo, kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzabuya ejele kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza influencer ipolitiki kuleli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Busane Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhaswana kwezizalwane zomhlobulo emaNdebeleni kuqhubekela phambili. Esinye isakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamatshumi amabili lanye, siphiwe ezinye njalo inkomo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela kulenjini ku www.voaindebele.com.